Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba. Holamgela imsakazweni we Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ziku 27 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni obukhangele okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi.
So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemi nayo polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakita isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene kodwa bake babayiyekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lawabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyagalombili esikolo so-Dominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono etshiyeneyo. Njalo umsakazo we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakaku eKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intatheli izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnxuse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma lentatheli izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole of that space. And hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans and as Africans.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli William Ruto weleKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku-agriculture zingathola usizo kakhulu nxa kungangena amabhizinisi kumbe ama-investor avela kwele Kenya. kodwa ke endaweni ezifana le lokugcina kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenga beKenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kule mhlobo yenkomo elapha eKenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i dairy farming yeKenya ilabalimi abayidlula emillion and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje leKenya so mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili
umhlangano wakhe leBangale African Development Bank ungaphathisa yini
ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelede ezikahulumendo aseZimbabwe luhlupho engibona ngani iludonseli lize lakithe emuva kakhulu nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelede le World Bank le IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama direct funding projects from those institutions and nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelo lokuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost 750 million US dollars from the World Bank egoqela indaba ze digital agriculture and so forth so kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi yecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseNairobi eKenya
Asamben matuta siyo vota
Asamben matuta siyo vota Sivote lenkomo
Asamben matuta siyo
vota
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho namhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela idelimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi amalunga amabandla phose wonke abalisa lezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezanu PF bayakhalakhala bayacabangelana bayasolelana bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe-TPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithi ebhoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba abantu sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile ukuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endawo weni ezinge Zimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye nomunye ufise ukuthi ngabe iZek ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa iZek kayisenza kanjalo so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye nomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lo lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala abe Triple C bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angezanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi twese ukuthi icapacity ukuselakala kwe capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe esiwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituency abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituency abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituency ethu asale elishumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isila ama-constituency angu-10 kumba angu-9 so khonolokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona ngazani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye nomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi aziwa ngokuthi iZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leyeRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi eyehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni. Amabhasi la ayimiswe okwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo. Kulomfanekiso wevidiyo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubu esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi. Umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza. Ugeina kumete Saidi we Studio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu yikokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwalokwephula ukuchuka nje abantu bawuchukachuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandlabe kufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke. Lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuba beyisifunde lababanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunza idlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angawephula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo le pule useni ngokubulala abantu hayi uyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu gaqedakali ungathi umtshayelo wemoda othi nxa ehamba athi hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisini lambi lakhona loku kodwa imoda ikhanye isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kade la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi beya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingani besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yiwehluleka akukho okwehluleka owedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe obexoxa icingweni logeyina kumede site we Studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo omnumzana Mona etshela intathelo izindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba.
Umsakazo weStudio 7 namhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. iStudio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane laleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Liyawukhabitha na umsebenzi wethu. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamandlongandlebe. Umphathisikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule viki ebazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba base bemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebexotshwe ukuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzu parties asebhahile indawo yonke leyo. Singakukhangela okwinto lokhana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutshaya indiva. Ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzu parties sebengene lakho kwinto lokhana sokuyimpilo yabo sebeze bekuthatha beze bekufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sekufuneka ukubhinga kakhulu sizakuthola ukuthi abantwana bonaba abaningi bangikhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu elibuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lesiyadinga imisebenzi khathana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi, yiba sebezenzela umthetho, yiba sebezitshayela umthetho, yiba sebezinikeza amandla. Konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali. Ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa indlela uhulumende asiphethe ngayo ithe sesisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-rights, kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Ngibona engani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo, ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho welizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathesa ingane zikhuluma ngama-rights, zikhuluma ukuthi thina structure, thina sizakhuzwa, kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana ukubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukuthi abantwana.
Luvele uswazi lungumuthi emntwaneni, le Bhayibhili liyakhuluma ngakho. Kodwa-ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziya ngaphi, zivele kumbe zivela kuphi, sesakulahle kuyisintu kwethu ngoba isintu sithi akugobo lingaqondiswa. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa.
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights, zigxila kakhulu kuma-rights engane, ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bazilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha ukuthi ingane zethu sezanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights, but azilamlando echazayo ukuthi ilungele leli lihamba lo mlando lo, ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi nezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo, lanxa-ke lamalungelo nalawo kuthiwakalawo, kodwa babekwazi umuntu omdala, babekwazi umthetho, bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulujaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminwembili. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi sokuloke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni, okubangele ukuthi abantu abayithobaminwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe-ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 ndinjani? Hayi, thina siyaphila. Hayi, siyazizwa iindaba ezimnandi esilethela zona. Eyi, basizwisa ubuhlungu othuma laba mabeloko bevumele izanu kanje, besikhulumela izanu kanjani right, beyipholitshele inkulumo nganiyona yenza into ezinhle kodwa isihlukumeza empilweni. Thina vele abantu besindebeleni, hayi, iZimbabwe lapho mna ngakho abasithwalisi enzima. Asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle nakho no. Hayi, lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyaqholo kuthiwa namhla kuyafonelwa yena, so sisake sokuthi kabambe ifoni every day, kuzabe ede akatholakali. So sisodwa vele ngoba naye siwadlalezana. Uma kuthiwa amapholisa amotshile abopha abantu abarongo bakhulumelayo bethole information ukuthi uhambe njani, hlubone kuthiwa kabambe ifoni, hlubothi so sisodwa.
Studio 7 mina nginasitori nje esiningi-ningi, kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gandhi, ake nisibuzele noma bokuthiwa ngumachazi bana esikolo sethu se primary enkayi esikhobo khobo primary asazini qobe mana unyawo khona sifuzele nje simple bani asazi nokubana isecondary yakhona esekayiye ekukhanyeni secondary inamatitsha kumbe hayi sicela lesibuzele siyacela 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 abantu abasabalela bakwazi primary kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhedlile angiboni mina phela kubana kule nto engaficakala iphile kodwa idinike kanjani ngiyabonga
sabidingi ngastudio 7 ngisaqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland Ndebeleland Vendaland Tongaland Lamtriland all over Zimbabwe asibambane asiyekeni ukwenza le nto le yenziwa ngamanye ama-parties political parties uzuzithi ukuthi hey omqondisi hey watho kwatima oh thina kwamthakazi yena le nto yenaleyo yibulalilizwe because omunye umuntu ongasapoti izano mhlawumbe ephuma emashonale ozovele angakusapoti wena ngoba uyakubona ukuthi tribal why lingela mandate e-right ma-political parties ama-opposition special liba ne-mandate yokuthi libambane not i-mandate yokuthi libandlululane that one is useless iphathe ne-mandate e-right izaphu izano pepa inikeza izaphu mbuso finish and clear because izaphu iyakhulalelisa amagorilla ayehoti amagorilla ezaphu ungaya kuphi nakuphi that's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka asikhulumeni amaqiniso into yonke umbuso yini awubuyele kuzapho yonke into yasezimbabwe izoluma izanu ayiphiwanga lo mbuso umbuso lo wawuphiwa izapho national not emathebheleland kuphela but ngikhuluma ngo-national umuntu o-understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina eyami ne-monday abanikeza izapho phinda futhi yena ngento
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle esilithanda kakhulu elisikhiphela indaba zijiza noma zinjalo sithi philani lihlale liphilile siyalithanda kakhulu basakazi bethu ngithi ngendlulise nje okuncane lapha basakazi bami nendaba kababa lo uNdebele baba Ndebele ake ngibuze kathi inkinga yakho lo mqondisi moyo we-MRP inkuyini uzomkhulume kabi kangaka thina singakhulumi ngama-president ako kabi inkinga yenza ukhulume kabi kangaka umqondisi yini ngoba lo muntu akahlali kuwe akahlali emzini wakho kodwa na ngendlela njalo nenhlezi nkuzi ukhuluma kabi ngomqondisi moyo thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lo kuthi uhlale ukhuluma kabi ngo-president wethu wena uma ungabe unenkinga layo zihlalele nje uthule ubheke okwakho okukhangeleyo lathi sizabheka upresident wethu okuthi kuyenzakalani angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakho asazi kumbe mnankakwa kumbe uchamisa asingeni ndawo thina lapho sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uye kokhuluma kabi ngopresident wethu siyakuhlonipha mntu omdala asifuni ukuze sigcine sesikhuluma kabi sisakucela ngomusa wenkosi awuzame baba ukuthi uyehle kancane ungakhulumi kabi ngopresident we-MRP siyabonga
liyavuka njalo ma bahlabezula kithi mina ke ngiphawule nje kancane bafowethu linelifuna ukuba ngabaholi leli lizwe libuswa ngamasiko uma ungalandela amasiko akuleli lizwe ngibona ngani uyakutshaya indlovu ngempama khambani lapho kulabadala khona phandle liyehlala labadala phandle bona bogogo okhulu bona laba lisondele kakhulu kibo lizabona phumelela kodwa ngaphandle kwalokho leli lizwe madoda libuswa ngamasiko ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli leli lizwe ungalibusa ngesikolo uzahlala utshana lezihlala buya ongene emasikweni uyenze imidlalo awugogo bagide kukhala izingungu uzezwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudlangu obungakanani kodwa uma umuntu ohlakaniphileyo ngena esikweni uzabona leli lizwe ulibusa ngoba ilizwe labokhokho leli. Ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi, isikola isisho esingabusa leli lizwe bafowethu, lelo iqiniso elihle. Okhulumayo lapha ngufamona lapha, ngikhulu ufamona so eward 5 lapha, siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Yiko ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili, 20 years yasungulwa. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Nxa lifuna ukulalela izinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elijukela. Thank you.